Umongameli wele Mozambique umnumzana Filipe Nyusi uvule ukusemthethweni umbukiso walonyaka wezokulima oyeHarare Agricultural Show. UNyusi upotapote ekhangela imbukiso etshiyeneyo ekhatshwe ngumongameli Robert Mugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe. Lokhu kwenzakala elizweni kulendlala enkulu ngenxa yesivuno salonyaka esiphansi. Abathengisa ezitaladeni kwaBulawayo bekhokhelwa inhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise iWoza bayatshengisela kukhansili yaleli dolobho besola ukubotshwa lokuthathelwa impahla abazithengisayo ngamapholisa kamansipala. Abantu lokhe beqhubeka belahlekelwa imisebenzi eZimbabwe lanxa umongameli Mugabe esayine umthetho ophathelane lezisebenzi obuhluzwa edale lePhalamende owe-Labour Amendment Bill obamba ngamandla amankampani ukuthi ahlawule izisebenzi lezi ezimiswa umsebenzi eziphakathi kwabunzima bezenotho obuselizweni. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya umbukiso wezokulima oweHarare Agricultural Show oza ilizwe libhekane lendlala emangalisayo lonyaka.